lomhlangano oqale izo leHarare ungenwa ngabamabhizimusi eZimbabwe alabobungcitshi emsebenzini oweICT. Iningi labamabhizimusi bathi bayakubona ukuqakatheka kokusebenzisa ulwazi lemtshini yangalezi nsuku eICT ukuthuthuka ikakhulu kuzinga lwezemfundo. Unkosazana Manda Kwaze wenkampani e-Edumate elungisa okuyimitshina kwamakhompyutha kuhlobo lwama-laptop lama-tablet uthi abantwana besikolo se-primary le-secondary eZimbabwe bangaphathiseka kakhulu nxa bengathola okuyimitshina okunje kuzifundo zabo.
Ifundisa ngendlela elula ejabulisa abafundi ngoba ile video yezifundo abazenzayo, amabhuku abawenzayo kunye lethuba lokuphendula imibuzo kalula.
Uthi lokhu kulula kulokuthenga inqaba nenqaba yamabhuku ezifundo ezijiyeneyo. Amakhampani afana nebomakhalekhukhwini e-Econet Wireless lawo aqakathekisa ezemfundo ngokusekela izifundi ezifika ke kungxenye yesigidi 500,000 kuzifundo zayo phansi kwehlelo lwayo olweRuziwo. Kuthi inhlanganiso e-Computer Society layo iqakathekisa izifundo eze-ICT esigabeni semfundo ye-primary lakubabalisi. Umnumzana Leon Robolt wenkampani eye-Brother uthi eze-ICT zisebenza njalo lakumabhizimusi njalo balomtshina othiwa i-Brother.
It's an embroidery machine, so basically it comes with preloaded...
Lo mtshina othiwa Brother oyenza i-embroidery. Ubuya ulungisiwe, ulakho konke okudingakalayo njalo ulakho kudinda konke okufunayo kulembu okufana lama-pattern amabizo elogo.
Imitshina yolwazi lwakulezi nsuku iqakathekile ikakhulu elizweni elifana leZimbabwe elisemsebenzini wokuzithuthukisa ngokuphangisa. Ingcitshi zalo msebenzi zithi ukuze lokhu kwenzakale imisebenzi ICT imele isekelane lamabhizimusi ukuthi esebenze kalula. Umnumzana Tenda Tafiranyika usebenzela inkampani e-RiskTech njalo uthi sebelomtshina ongasetshenziswa ke uhlanganisa konke okudingakalayo kukulondolozwa kwembiko kundawonye.
Sile server ele application layer, le database layer, kanye le middleware layer, okutsho ukuthi silomtshina munye ungadingi ama-server amaninginengi.
LeZimbabwe lileziqondiso zokukhuthaza imicijo emithathu egoqela ukutholakala kwamagagasi ebulenjini, i-network ngumuntu wonke, ukusetshenziswa kolwazi lwe-ICT emfundweni yezikolo kunye lakuzulu jikelele ezindlini, lokusetshenziswa kolwazi lolu kwezamabhizimusi okungathuthukisa umnotho welizwe ngesiqubu esikhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.